siyabonga Chris lichona njani mthwakazo muhle siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 ngonkwenkwezi 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC Hola mukela emoyeni ngenjabulo nguntungameli Nkomo endabeni zethu lamhlanje
sinele kanzima ke sibili njalo abantu bayakuthakazelela ke ukuthi ke kuyintshukuntu yokuthi baze khombisa umgaba ukuthi hayi usehlulekile ukuthi ababuze ngendlela eqondileyo
Ibandla leMDC lizatshengisela kusasa kobulawayo lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe Ababe izisebenzi zenkampani yeIngwebu Breweries sebe lamaviki ayisikhombisa belala egcekeni lezimota betshengisela phezu kokungaholiswa. Kuwoza Friday lamhlanje silomculi wengoma zokholo uVictor Mutale. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela emsakazweni kaZulu. Ababe izisebenzi zenkampani epheka utshwala eIngwebu Breweries sebe lamaviki ayisikhombisa belala egcekeni lezimota elenkampani le. Ababe isebenzela njengendlela yokutshengisela ukukhonana kwabo ngokungatholi imali zabo zokuthiya umsebenzi. Kubika intatheli zindaba yethu uNompumelelo Moyo.
Unobhala wenhlanganiso yezisebenzi ezamiswa umsebenzi eIngwebu Breweries umnumzana Bekezela Mhlanga uthi sekwehlule ukukhulumisana lomqhathi sebeza kuyaphanyeka udaba lwabo edale lezisebenzi
uproblem sesicela ukuthi ubaba umphoko as address because uba umeya le council le management kaba bona bonke bazwanana enkulumeni zabo sesile 6 weeks sisegangeni singatholi impendulo asitholi umuntu osiadressayo plus ipension yethu imali yepension yethu kabasiniki njalo bese sidecide ukuthi indaba yethu ihambe e-labour court njengokudirective yavela kuminister of labour uMfumiro
uthi unkosikazi Nonhlanhla Mkandla yena uthi lokhe wamiswayo umsebenzi kakaze athole lutho njalo wathenjiswa ukuphiwa inkulungwane ezintathu zamadola i-$3,000 ngesilungu efana labasebenza iminyaka edlula eyakhe.
Ye, thina silapha eNgwebu sidinga imali yethu ngoba sihambe saya elafu sesihamba indawo zonke sizama ukuthola uncedo ukuthi sizuze imali zethu ezasale ekhampanini kodwa ke asitholi lutho ngoba ilafu iyasitshela ukuthi kungkhona buzana umqathi wenu umqathi laye asitshela ukuthi hambane elafu ngangihambisa imali kodwa kukhanya bona ngokwabo kabahambanga vele kabahambisanga imali silapha nje sidemonstrate ukuthi sifuna ilungelo lethu sidinga imali yethu eyasale ekhampanini baningi abantu abalapha kuzwisa ubuhlungu ngoba kasikwanisi khona ukuthi senze noma yini sibhadale irenti silabantwana abafundayo lathi kunje siyakufisa ukuthi ngasi ngabantu abathola kumbe izindlu kodwa kasisoze sikwanise ukuthi sithole lutho
unkosazana nobuhle Nkomo yena ubekhala ngebonasi kunye leholo lakhe njalo wamiswa umsebenzi ngendlela ezingaqondakaliyo
mina ishe ngihamba ngayo issue ye bonus ama overtime lama back pay and I was unfairly dismissed
unkosikazi Lucy Masuku laye ugcizelele amazwi kankosikazi Nkomo
imali yami ngifuna mina nge back pay lama bonuses abakasinikanga wona sesiphuma plus ipension yethu yokumele uthale uba isigcinile kathesi njengoba sisasebenza kodwa lokho bekakasiniki abasitsheli nokuthi uhamba njani
Abafelokazi abaningi labo bayakhala ngokungatholi okungokwabo kunkampani le eIngwebu Breweries bethi lokhe omkabo babhubhayo abakaze bathole usizo lwemali zabomkabo unkosikazi Sipho Sibanda uthi umkakhe uMuyi uShadrack Sibanda lokhe wachonayo kakaze athole imali njalo uphila nzima lemuli
Mina kungikhathaza ukuthi ubaba wabhubha kule 3.5 wabhubha. Ngaye ngihambe emsebenzini siyadinga imali zikababa, imali kababa yahle yavalwa. Nanamhlanje abantwana kabadlile ukuthi abayile isikolo. Yikho kungikhathaza la marenti engihlela ukubhadala indlu ukuthi ngiyabhadala ngani izikweletu ezigcwele.
Umsekeli kameya wedolobho lakoBulawayo, umnumzana Gift Banda, walile ukukhuluma ngendaba yezisebenzi ezeIngwebu Breweries esezile nyanga ezimbalwa zingaholi. Kunye lababe yizisebenzi zakhona ethi basamelele impumela yophenyo olwenziwa nguhulumende kumaviki ambalwa adlule. Ababe yizisebenzi zeIngwebu Breweries batshele iStudio 7 ukuba bazalala egcekeni lezimota leli indinyeko zabo zize zilunyisiswe ngoba kumgceke ukuba abakhokheli benkampani kunye lekhansili balobuqili ababenza ngemali zabo. Ngimele iStudio 7 yikoBulawayo, ngingunompumelelo Moyo.
Imandla leMDCT lizatshengisela koBulawayo kusasa lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU-PF. Umkhokheli walelibandla umnumzana Morgan Tsvangirai yena obengezwa kuhle eselatshwa kwele South Africa ubikwa esesizwa ngcono njalo ukhangelelwe ukuba khona emkhosini lo. Sixoxele umnumzana Bednico Bebe umqoqo wenhlelo zalelibandla.
Okwakuqala kufanele ube kwazi blackfedis ukuthi i-Section 59 e-constitution yelizwe leZimbabwe ikhona. Nxa sibona ukuthi uhulumende kasibusi kuhle silemvumo yokuthi-ke siqoqane singene ezitaladeni sitshengisele ukuthi hhayi uhulumende kawusibusi kuhle sifisa ukuthi ngawusibusa kuhle. So yisho yiyo injongo ye-demonstration yethu esinayo mhlaka 28 May. Sifuna ukutshela ke uhulumende okhokhelwa ngumgaba ukuthi hayi usuyehlulekile iminyaka engu-36 isikhombise sobala ukuthi a-a lokhu okufanele ukwenze sokukwehlule sokufanele ukuthi uchiyeke amatomi phansi uchiyele abanye abangenza impilo zabantwana beZimbabwe ezingcono. Sesilungiselele ke mbona engani ke hayi kubizwa osabelayo mhla ka 28 May 2016 koBulawayo. Sesilungiselele kanzima ke sibili njalo abantu bayakuthakazelela ke ukuthi ke kuyintshukuntshu yokuthi baze khombisa umgaba ukuthi hayi usehlulekile ukuthi ababuze ngendlela eqondileyo. Size saka ke emthethwandaba sisiyazama ukuthi siphikisane ke lamapholisa enze into engekho emthethweni ngoba ungakhohlwa ukuthi iphosa yona ngwayo engumthetho oyesizwe amapholisa ukuthi balele abantu imihlangano kayila ayibaniki imvumo ukuthi amapholisa alele abantu imihlangano kodwa babanika imvumo yokuthi kona batshelwe kuphela ukuthi hayi siza kwenza into ezibabuye kuphela bazegcina ukuthula hathi ukuthi basebesithi kona bayavuma bebayala. Yikho ke umthethondaba usinikile ke imvumo yokuthi hayi qhubekelani phambili ngoba akula mthetho eliwephulileyo ke.
Umnumzana Bednico Bebe ngumabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT obekhuluma ecingweni loPraxedis Jeremiah weStudio 7 ekoBulawayo.
Umsakazo wakho weStudio 7 ususakaza live kuhlelo lwe-Live Talk ekhasini lethu lenkundleni ye-Facebook. Ungakhuthwa yilolu hlelo kusukisela ngo-8:30 kusiya ngo-9:30 ntambama ukuze uxoxisane labanye ngendaba eziqakathekileyo esizihluza nsuku zonke kusukisela ngoMvulo kusiya ngoLwesihlanu. Sithanda ukuzwa imbono yakho ngokubhala ekhasini le-Facebook uhlelo luqhubeka. Ikheli yethu ekhasini leli ithi VOA Indebele. Ngizaphinda njalo VOA Indebele.
Lingakhohlwa ukwenza like ikhasi lethu kuFacebook ele VOA Indebele.
Uphenyo olwenziwe luhlangothi lweZimstars kwezempilakahle luveza ukuthi lanxaso kulobubelo kulolugatsha kusakunengi okumele kwenziwe ukuthuthukisa ezempilakahle. Kubika uMavis Gama.
Abakhokele ekuqhutshweni kwalolu phenyo abohlangothi lweZimbabwe Central Statistics Agency Zimstats bathi lwenziwe nyakenye kusukela ngomhlangula kusiyafika ngompalakazi ngenjongo yokuhlolisisa isimo sempila kahle elizweni. Omunye wabaphatheke kulolu phenyo umnumzana Maqhawe Ndlovu oweZimstats uthi enye njalo inhloso ngeyokuphathisa ukubona ukuba zisebenza njani inhlelo zempila kahle ikakhulu kwezokusabalala kwegciwane lengculaza.
So esikubonayo ukuthi ke abantu abaningi eZimbabwe abafika ku 95% bayakwazi ukuthi nxa befuna ukuyahlolelwa igciwane le-HIV baye kuziphi izindawo. Bekwazi benjalo ukuthi baye kuziphi izindawo sibona kulokutshintsha kumbe kuloba lobungcono ebantwini abahambayo ukuyathestwa abaphiwe ama-results.
Wathi uNdlovu lanxa ulwazi kwezegciwane selusabalele kuZulu weZimbabwe sisesekhona isidingo sokube lokhe befundiswa abesilisa phezu kwengozi yokuya emacansini labesifazane abaningi.
Sibona ukuthi abantu besilisa balala labantu abaningi ngokuphindwe kathathu kulabantu besifazane empilweni yabo. Okutsho ukuthi ulwazi luyafika, ukufundiswa kuyafika ngoba impumelelo iyatshengisa ukuthi abesilisa bayakwazi ukuthi HIV ithelelwana njani, ivikelwa njani, kutestwa ngaphi, abanye bayahamba beyetest. Kodwa lokhu akukatshintshi indlela esizibona ngayo sikhangele nje amasiko ukuthi hayi indoda kumele kumbe ibe yinkunzi kumbe njalo, ngani kulokhu kusasekhona akukayehli.
Linhlolisiso iveze ukuba kusamela uZulu afundiswe ukuba ukuhlukuluzana kwabatheteneyo kuyingozi lanxa inani lehlile nxa kuqathaniswa lelenhlolisiso ka-2010. Wengezethi lanxa selehlile kancane inani labalahlekelwa impilo ngesikhathi bezithwele bebeletha lalapho besanda kubeletha lokho liphezulu inani nxa liqathaniswa lelakwamanye amazwe.
Uhulumende ukhathazeke kakhulu ngabomama abakuleso simo sokuzithwala abaphakathi kokubeletha labasanda kubeletha abalenyanga eyodwa phose yokubeletha, ngoba isikhathi sona leso yisikhathi sokuthi into ezingabahlupha ezingababulala ziningi ngaleso sikhathi. So uhulumende uzama ukukhuthaza abantu ukuthi ma usuzithwele lapho ufuna ukuyabeletha lalapho usanda kubeletha ube usihambe esibhedlela ube sesibhedlela ukwenza ukuthi uthole usizo lonke oludingayo.
Le inhlolisiso yesithupha okwenziwa eZimbabwe igxile kakhulu kwabesifazane labantwana selokhu ilizwe laqala ukuphatheka kwezokwenza inhlolisiso zalolu hlobo. Khona izokwethulwa okusemthethweni ngenyanga kaMfumfu kuwona lo mnyaka impumela yalinhlolisiso ekhangelele ukuphathisa inhlangothi ezehlukeneyo zempilo ogoqela uhulumende ekuhleleni inhlelo zazo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Uhulumende weLebotswana sexwayise abalimi bakulelo lizwe ukuthi bengahlukuluzi izisebenzi zemaplazini njalo baziholise imali ehambelana laleyo esemthethweni athi ephansi. Kulenani eliphezulu lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza emaplazini eBotswana njalo libikwa lingaphathwa kuhle, kubika uMartin Ngwenya.
Umphathi ntambo ubona ngezesebenzi eBotswana umnumzana Edwin Batsu utshele abalimi ukuthi kumele balandele imithetho ehlawuleni kanye lokuphatheni izisebenzi zemaplazini. Iningi leZimbabwe lisithola siswele imisebenzi emadolobheni liphephela amaplazini, kodwa isiphatho ngabaqhatshi kanye leholo kubikwa kungakuhle. UBatsu uthole umbiko ovele kukomiti edale ephalamende ekade ikhangela izikhalazo zezisebenzi emaplazini obeka amaningi mpulazi umlandu ukuphatha izisebenzi ngesihluku esethusayo kanye lokungasikholisi imali ebenza benelise ukunakekela imuli kwezinye isikhathi zingaholiswa. UBatsu uthi kuqakathekile ukuthi abaqhatshi labamanini pulazi belandele umthetho bengahlukumeza abelusi kanye lezinye izisebenzi emapulazini ekakhulu bekhangele ukuthi badabuka ngaphi. Udaba olubuhlungu olubuya masinya engqondweni ngolukamnumzana Gift Ncube wadutshulwa ngesikhathi ezama ukufuna iholo lakhe ngemva kokwemba ensimini. Uncube usanda kulahlekelwa ludaba lolu emthethwandaba waphezulu lapho umqhatshi wakhe atholakale ngelacala. Leyi yimpilo yabaningi abeZimbabwe abasemapulazini. Umnumzana Aaron Dube esithi kwesinye isikhathi bahlala inyanga lezinyanga bengatholi iholo.
Njengabantu abasebenzela emapulazini kungazathi kunzima kithi lapha abantu beZimbabwe. Ekwanza uhlala isikhathi eside nje ungaholi, umsebenzi wangikhona umningi, ngihlala inyanga ezimbili ezintathu ungatholanga ngisho senti.
kodwa ngemva kwesithembiso sikahulumende ukuthi kumele kube hlawule imali esemthethweni, umnumzana Mathiseli Sibanda uthi kuyathembisa.
Ngaba linyathelo elihle ukuthi uhulumende athi uintroduce ama-minimum wages, ukuthi abantu bengancindezelwa kuma-industry ahlukeneyo angaba njenge emaplazini, abasebenzi emaplazini, ezindlini, la ku-construction. Ngoba sithola kwezindawo ungathola ukuthi abanye bangathola imali ezingaba ngange-100 pula, ezizimali ezincane kakhulu ezingeke zibasize.
Unkosazana Sitheni Ndlovu uthi isimo sabezimbabwe abasemapulazini eBotswana sidalwa ukuthi basithola bedubekile bengakhethi umsebenzi.
Ama-wages abosisi labafowethu abasebenza emapulazini aphansi ngenxa ye-desperation, bathatha noma yiwuphi umsebenzi ngemali ephansi.
Kubikwa abanye abaqhatshi behlawula izisebenzi ikhulu lamapula kuphela, kodwa uhulumende esithi olutshwana bangawuthola kumele kube amakhulu ayisithupha. Ubhathi ukuthi uhulumende ozabona ukuthi lokhu kuyalandelwa, ecebisa izisebenzi ukuthi zibike kugatsha lwakhe lapho kungalandelwa umthetho. Kwezinye izigaba izisebenzi zibikwa ziphiwa ukudla kanye lokudakayo njengenhlawulo. Ngingumathini Gwenya wendaba zeStudio 7, sabona kule Botswana.
Omunye wabasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship uTinashe Basa uthi ukhangelele ukufunda okunengi kulolu hlelo. UBasa ngomkhokheli wenhlanganiso esebenza lentandane kobulawayo ethiwa iZim Kids. Abasakhulayo laba baza eMelika ngenyanga elandelayo ukuze qhuba izifundo zobukhokhelo kwenyanga eyodwa lengxenye emakolishini achiyeneyo, njalo uTinashe uzabe sekolishini le-Appalachian State University edolobheni le-North Carolina. Uthi uyajabula kakhulu ngaleli thuba.
Ithuba leli liyangithabisa kakhulu ngoba ngikhangela ukuthi ngendlela engakhona ngayo nalapho esengikhona kathesi kuyatshengisela ukuthi ngiyaphumelela empilweni.
Ungasitshela ngempilo yakho, wakhula njani?
Ngakhula lokhana kokudubeka ukuthi sasithwala nzima siyule ukuze sithwale imali esikolo, because ngangishisa ukuthi ngakhula ngibe ngumuntu lwana ozabe esebenza labantwana ebancedisa, ngidonate as much as I can. Kodwa konke khonokho akusakwanisanga, abazali bazelela imali ukuthi ngiqedise ukufunda. So from khonapho ngabe lokhu engifisa sibili ukuthi ngingayenza njani ngempilo ukuthi ke ngincedise abantwana, since ngaba lama-experiences wona lawo ukuthi sometimes silala singadlanga. So ngangi-understand ukuthi ama-orphans baphila njalo labanye abantwana abadubekayo. So mina ngafuna ukuthi ngibe ngu-ambassador wabantwana bona lawo.
Inhlanganiso yakho isebenza labantwana abanjani?
Inhlanganiso yami isebenza labantwana abazintandane. Some of them are HIV victims, and then labanye nje ukuthi abazali babo babulawa izinto ezishiyeneyo.
Uhlelo lweMandela Washington Fellowship ukhangelele ukuthi lukuncedise njani ekuqhubeni umsebenzi wakho?
Ngikhangelele ukuthi sithi mina ngisebenza labantwana from the age of 3 to 21, sihlangana lama-problems enjengokuthi amanye amankazana bayazithwala bebancane. So ngingahlangana labanye ama-youth all over i-Africa. I think singakhona ukuthi sihlale sikhulumisane size ukuthi bona bancedisa njani, badila njani nama-issues anjengona lawo. Then lokunye esiza kufundiswa since impilo eyakathesi ikhangelele kuma-youth, ngikhangelela ukuthi ngizahamba ngiyefunda okunye okuningi about leadership, then kuzaqiisa ilizwe.
Umnumzana Tinashe Basa ukhokhela inhlanganiso egcina intandane kobulawayo iZim Kids, njalo ungomunye wabasakhulayo abangene kuhlelo lweMandela Washington Fellowship lonyaka. Live Talk usikhangela ukutshengisela okuqoqwa iMDCT kusasa kobulawayo isola umbuso kaMugabe. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Ilifa likamnumzana Nelson Mandela elezigidi ezintathu zamadola eMelika lize labelwa abemuli yakhe kanye lababemsebenzela lamhlanje kwele South Africa. Uchiele obengumkakhe onkosikazi Graca Machel labantwabakhe ilifa kodwa oke waba ngumkakhe onkosikazi Winnie Dikizela Mandela katholanga lutho. Nanka amazwi aveza imbono kahulumende weMelika.
Njengawo wonke amazwe omhlaba eleMelika liyananza amaqhawe afa elwela ukuvikela ilizwe. Lo ngumkhuba wendulo njengalokho okwathiwo ngumkhokheli weAthens uPericles owathi abafele ilizwe ngamaqhawe ancomekayo kodwa abaphilayo basamele babe ledlozi lobuqhawe. Ngomvulo Nkwenkwezi 30 ngelanga lamaqhawe izizalwane zeMelika zizabuthana zikhumbule amaqhawe njalo lesikhathi sokuthula abantu bekhumbula amaqhawe sizakwenziwa. Emathuneni amaqhawe impawu zelizwe amaflag azaphapha lemuli zabafelwayo zizakuma zikhumbula. Leli langa likhumbuza isikwelede sokubhadala labo abasifelayo. Abaningi bafa besangobontanga bevikela okumelwe isizwe. Inkulungwane zafa zifuna ukukhulula abakwamanye amazwe eningizimu ye-Afrika, e-Europe, Pacific, Asia, le-Middle East. Ilanga le-Memorial Day kalinanzi impi eyodwa kodwa lithinta ubuqhawe belizwe lonke kuyisikhumbuzo segazi elachithekayo lokuthi lokhu akwenzakalanga kungela sizathu.
Lawo mazwi aveza imbono kahulumende weMelika. So kuyisikhathi sokukhulula amabhathi uhlelo lwe-Woza Friday lamhlanje silomculi wengoma zokholo uVictor Mutale odabuka eSiyabuwa eBinga kubika uJoseph Njanji.
UVictor Mutale ngumculi oleminyaka engamashumi amabili lantathu yokuzalwa ohamba leqembu le-The Sound of Victory. Lo mculi ufunde imfundo yakhe ye-primary yesikolo seBinga kwathi imfundo yakhe yesekendari uyenzele Wange kanye laseVictoria Falls. Uqale zomculo ngomnyaka ka-2014 esehlala edolobheni lakoBulawayo lapho ahle wakhupha khona idlalade lakhe lakuqala.
The first album ngayikhipha ngomnyaka ka-2014 wawuthiwa Ndawuthamba Jesu, ilama-tracks angu-5. Wawusebesiba le i-second track engayikhipha ngo-2016 last year, ilama-tracks angu-11.
Jesu ulavuna, aleluya. Jesu ulavuna, aleluya. Jesu ulavuna, aleluya.
Idlalade lele lithiwa Lwendundu Lamfu ulincindezele esebenza loJoe Masebo oweHouse of Rising Sound. Lile ngoma ezilithumi lanye ezibalisa yona okubizwa ngayo idlalade ethiwa Lwendundu Lamfu, ethiwa Tenda, ethi Ngalusekelele, ethi Zimunu, ethiwa His Name is Jesus, ethiwa Jesu ulavuna, ethi Mundi Tambule, ethiwa Hazwinei, ethi Ben Hadad, kanye lethiwa The Trumpet.
Mwimba nabalisa, mwimba sisoni, nanga mwami wangu, uchibunga chumwe. Mwimba nabalisa, mwimba sisondo, nanga mwami wangu, uchibunga chumwe.
Umuthale nabanye bakhe basebenzise indimi ezijineyo ukuculeni ingoma ezitholakala kudlalade labo, njalo uthi lokhu kudale uba lithakazelelwe ngabantu abaningi.
Abantu balithanda kakhulu, bayambuyela kakhulu ngendlela elihlasele ngayo isound konke eplazini, endlela yokuthi sahlabela ngama-language ajineyo. So abantu bayithandela khona ukuya
amalunga eqembu le Sound of Victory ngabalisa uSimon Chitima, uMary Maranatha Mudimba kanye loJewett Munsaka. Nanti-ke iqembu le Sound of Victory liphuma enkundleni yengoma ethiwa Lwendo Ndulafu, okuyiwa okubizwa ngayo idlalade. Studio 7 ngobulawayo ngimuchu wazafunja nje.
Friday ya solo fike emaphethelweni uhlelo lwethu lwa lamhlanje. Kodwa singakehlukani isihlobo zami sikhangele ebezihamba phambili. Ibandla leMDCT lizatshengisela kobulawayo kusasa lisola umbuso kamongameli Robert Mugabe lebandla lakhe leZANU PF. Ababesebenzela inkampani ye-Ingwebu Breweries baqhubeka betshengisela phezu kokungaholiswa izimali zabo zempentsheni. Hayi-ke kwanelokwa lamhlanje. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo. Lebela busuku obuhle. Luyalandela uhlelo lwe-Live Talk.